Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 enhlangula 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo.
Abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona, umkhuhlane lo ukhona ungababulala.
Inhlanganiso ye IM for Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane lecoronavirus ithini ngokwenzakalayo. Silengxoxo nomgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Mono.
Khathesi sikhangele United College of Education Hillside Teachers College. Indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers.
Isiphathamandla sebandla le MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icathangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Onsundu wabulawa ngamapholisa uGeorge Floyd eMelika uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Donald Trump osola ukhulu wayetshengisela wafuqwa lipholisa wadabuka ikhanda. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane lecoronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Bonke laba abatholakale belegcikwane leli izolo bavele kwele South Africa. Lokhu kubangele ukuthi inani labatholakala belegcikwane leli elizweni likhuphuke liye kumakhulu amathathu alechumelane i-314. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu laba sebehanjiswe lapho abazahlala khona umuntu ngamunye ukuze bengatheleli abanye igcikwane elibangela umkhuhlane we-COVID-19. Inani lasebesindile kuleli gcikwane likumachumi amane lasithupha 46. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa mhlaka 28 ngenyanga ezayo. Iningi labatholakala bele gcikwane leli ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abafika phose inkulungwane eyodwa 1000 bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ephathisa uZulu emaphandleni elupanela kwezinye indawo ngoncedo lokuziphilisa ngezandla umnumzana Vumani Ndlovu. Waqala ngumbuza ukuthi umumo unjani khona le elupane.
Uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalomkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga ukuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lomkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangeleze impila kahle mhlawumbe kube lendlela yokwazisa abantu ukuthi oku official kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele ama radio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga.
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona songakho ke abantu beqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really lomkhuhlane ukhona umkhuhlane lo ukhona ungababulala sibeqalisile ukwethuka kodwa ngenza indaba zenswelo ezi nengi lo mkhono omnzima kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini abantu be maintain o social distancing wona laba ngoba naba belokhe beqhubeka beminyana ezitolo bedinga othukela abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba yindlela ukuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba abantu kabasathemba okwenzakalayo abantu sebefuna ukuthatha ama preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo
umnomzana Vumani Ndlovu isiphatha amandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eselubhani. Inhlanganiso ye-IM4 Bulawayo against COVID-19 esebenza lohulumende ukulwisana legcikwane le-coronavirus ithi incedisa abantu abalondolozwe endaweni zama-quarantine centers besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi ngokubanika ukudla lokunye okudingakalayo. Umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Busisa Moyo uxoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Uhulumende uyazama sibili kodwa into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sibukhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast, o cornflakes, usidla izinto ezinjalo sesisithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa. Ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali uzathola okwemini anti liyabona uduba ngenxa yokuthi akula umuntu obezilungiselele njengoba khona phe eZimbabwe besisindwa ngemkhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imkhuhlane lawo malaria obanibani o diabetes abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu so kuthe kwathi mbo phezu kwaloko kudubeka kwethu kwabuya i COVID-19 yikho sesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi bengena phakathi emzini yabanye emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha bengena engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bechiya umkhuhlane yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu azikabi ready ukuthi zamukele isigulane ze COVID-19 ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane wa COVID-19 uhulumende siyabona yikho sathi ay asingeke siphele sonke sihlezi phezulu kwezandla ngakho ke siyancedisa ukudla abanye bebedonetha inkomo inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abanenge ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani siyabafita ngani laba bantu okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende.
Thina uhulumende sibesisebenza layo kuhle sibili sisebenza lo mama honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uKhansela Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo. Nganye lamadokotela aweCity Council okwethu nje bekuyikubonisana ukutshengisana ukuthi izikhala zingapi laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Umuntu okuhulumende umuntu wakoBulawayo, umuntu oku-City Council umuntu wakoBulawayo, laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane sibambane siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.
Lo ngumnumzana Busisa Moyo umgcini isihlalo wenhlanganiso ye IM for Bulawayo against COVID-19. Ubekhuluma ecingweni lo sandekile emhlanga we Studio 7 ekoBulawayo. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isiphathamandla sebandla le MDC Alliance unkosikazi Paulina Mpariwa usesuswe esikhundleni ngoba icatshangelwa ukuthi ukhulumisana labo nkosazana Thokozani Khuphe. Umpariwa ubelilunga elimqoka lemandla le-National Standing Committee. Imizamo yokuxoxa laye yehlule kodwa kuncwadi umpariwa ayilobele abanye bakhe esezandleni ze-Studio 7. Umpariwa uthe useleminyaka eminingi esebenzela ibandla le-MDC ngakho ukumiswa umsebenzi lokhu kuzamupha ikhefu lokuthi ake azinze. Kulembiko ethi zikhona ezinye njalo iziphathamandla ze-MDC Alliance ezikhulumisana labecele le-MDC T ekhokhelwa uNkosazana Khuphe. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amanzi aphuma empompini zakoBulawayo ngemva kokuvalwa kwawo alakho ukubangela isikhudo. Ingcwethi kwezempilakahle itshele leli phephandaba ukuthi uZulu kumele aqale abilise amanzi aphuma nqa esandavulwa ukwenqabela isihudo lesi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umphathintambo wezamandla umnumzana Fortune Chasi usezingenise kunkemenkeme kungethembeki ngoba ezame ukwenyula usomabhizimusi umnumzana Wignell Jivayo kucala aletheswayo elokuchaphaza imali kahulumende engamadola ayizigidi ezinhlanu i-5 million. UChasi ubikwa ebhalele umgcinisihlalo wezesa umnumzana Sidney Gada incwadi yokuthi akhulumisane loTivayo bengayanga emthethwandaba. Isizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7, linjani, siyaphila? Lapha ngikhuluma ngise South Africa ye egoli lapha bakhiphi kulento engani yahlupa ezishubuhlungu okuthi abantu bezidumbu laba abathwala izidumbu emamoshali laba besiyasa eZimbabwe abantu labana sebenza ibhizinisi nezidumbu mabe layiche isidumbu balayicha lempahla zabantu kwesinye isikhathi uthole ukuthi i-trailer yabo iyabigcwele nje impahla isidumbu besibeke nje ephasejini kumbe ezitulweni besekela ngempahla kambe kuyahamba khona lokhu imota leyo iyabibhadelwe isuka khona lapha egoli imali ezitshisiweyo ukuthi isidumbu sihambe kahle bona sebeyenza ibhizinisi sebeyaqoqa le mpahla befaka ngenxa yisidumbu sihambe siyiminyene kanzima angazi ukuthi kumbe kungumthetho kunjalo nambona nje ukuthi kungcono uma bephathisa imali bafake esikhwameni impahla abantu nesidumbu thumela igrosali yakho uhambe ihleli lesidumbu somuntu ongamaziyo hayi angazi bakithi kodwa kubuhlungu lokhu ngiyabonga
Ngiyabingelela kustudio 7 lapha lami wami umbono ngingabonga lapho ubalwa kustudio 7 mina ngisuke emakhwatheni bayabuyo mama usithembiso laphana bezosibraibha laphana besitshela ukuthi khona bazasilungisela idamu selile minyaka idamu leliyana ladabuka bakhampena ngalo abantu bezanupf kakhulu mama usithembiso uyakhampena ngalo idamu lelanethu uzalilungisa laphana mina zonke esisezimbabwe emaphandleni ngaphila ngaphi umbuso wezanu PF ngabe uyaphuma laphana sasithi umnangagwa unyawo lwakhe simvotela uzatitsha agqoke okugqoke angagqoki iphamba segqoke iphamba njengomgabo waligqokayo iphamba siyacela ukuthi sonke semaphandleni sistrike sonke sithe sithi izanu PF asayifuni after corona kathesi nanku sisebenzisa umakhuphe ukuthi akuxotshe ibandla likachamise eliyilona elile njongo yokuphumelelisa izimbabwe simsebenzisizwela emazweni ukuze sisebenze ekhalaphana ngasisebenzi ngenxa yezanu PF esibuleli ilizwe ngiyabonga
salibonani basakazi bonke bestudio 7 abalaleli bonke bestudio 7 ufuna ukukhuluma kancane indaba kamakhuphe-ke umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai yikho libona uTsvangirai sesiyakufa umakhuphe wayengasazwanani laye wayengasatholakali hamba nemhlangano umakhuphe wayengasafuni sibili ukusondeza kuTsvangirai so indaba ekhona umakhuphe ufuna ukubulala i-MTC kaTsvangirai lezi ndlela asebenzisayo ukuthi ulilisana loJamisa yebo siyakubona but iqiniso elikhona ukuthi sefuna ukufaka izanu ebulale i-MTC kaTsvangirai eyiye khokhelwa Jamisa njalo eme eku-MTC Alliance asivulekeni amehlo bahlabezulu sibone ukuthi hhayi asikho lokho umama lo kukhona akujongileyo siza kubona sibe sikhanyele sikhuleke njengamazimbabwe wonke ngoba hhayi sadubeka abantu
umakhuphe uthokoze umakhuphe into yenzileyo laphana ayisebenzi izanu ibulele ilizwe into ebulela abantu abaningi so vela ngeke kuyebambana le zanu yehlula izanu ukubambana le nkomo yaginya izaphu yabulala abantu yenzani so yena umakhuphe vele laphana uyasetshenziswa noma abantu bengathabeli ukuthi umakhuphe ye wenzani but asikuthi umakhuphe uzonceda abantu bazokhululeka kumbe ilizwe lizotshintsha still izanu yakwazi ukuthi umakhuphe ingaphatha i-MDC yona izanu vele yabikhululekile yikho lapho lukuze ezokwazi ukukhona ukurobha manje bad to worse ngoba bayabona ukuthi uChamisa vele ohlakaniphile uChamisa karobheki uChamisa uyakhuluma yonke into abayenzayo embi umakhuphe angeke ayikhuluma angeke ayenze lutho uzalo baphonke umsebenzisa njengoba izanu vele ibheke ihlose ukubulala i-MDC alliance akula angiyiboni abantu bangathaba besithi ye phatha ababoni likhangele ama-results akhona ukuthi azokuya njani same thing laka abantu bathabele ukuthi umgabo iphume esihlaleni isithi ilizwe lizotshintsha but the same thing ama-results azokuya njani
hayi sanibingelela basingazi bestudio 7 hayi thina siyaphila silapha egoli hayi siyaziphilela nathi siyancenya impilo hayi okwenzeka ezimbabwe nathi siyakuhlonipha siyakuhlonipha kakhulu loko vele sikhule ngakho sizelwe kunje nalaba abantu esazalwa bekwenza namanje ibabaphekizwe bazoqhubeka benjalo bekwenza thina sivuka uhlungu kakhulu ngoba sihlala emazweni iphandle njalo into esivisa ubuhlungu kakhulu igavumente ezimbabwe indlela abadula ngakhona amaphasipoti kakhulukazi thina esinamaphemiti besicela ukuthi sike sichasiselwe sichazelwe kabanzi ukuthi inkinga yethu esiyibonile kangaka kuze kudula ama passport ipassport impela basakazi bestudio 7 yake yalingana nemali yenkomo inkomo impela ihamba ngenyawo eziwu 4 uyothenga ipassport ezweni lakho ozala khona ngemali ethenga inkomo uligamele izimbakwe ecabange kahle ngalento eyenzakalayo amapassport uligahlale yini ipassport namhlanje ibhadala ngenkomo sibulalelwane why igamele ifuna ukudla ngathi ifuna ukuvuka ngathi kwenzelwane into ebuhlungu kangaka cela izwe leke lithanda abantu balo ngabona
sawubonani ku studio 7 mina igama lami uAdolf Shaba ngiyazwa kukhulunywa ngenamba ze-corona ezikhuphukayo mina sengiyasola mhlawumbe lapha kuma-quarantine center kulapha kunenkinga mina ngibona ukuthi wonke umuntu obuya abavela kwamanye amazwe babuya lo mkhuhlane kwesinye isikhathi into engabe idala khona lokho yindlela nje abantu abaphethe ngakhona kuma-quarantine center wona lawo ngibuye kule ndawa yabomakhuphe ayikho iphati engingayakhwa ngama-reject uDouglas Munjora yi-reject wakukontesta ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-secretary general wehlulwa ukomishi wakukontesta naye efuna ukuba ngu-vice president wehlulwa uMakhupha ungenile ku-election kawubonanga umdlalo kalibonanga elidlalayo so le party noma kuthiwa yindlu kuthiwa yakho ama-half brick angibona ukuthi le ndlu yangikhona igama yindlu enjani yona le plus bona beyi-3 bathatha ama-decisions bathi bona bameli constitution wabangizwa abantu abaningi besithi hayi okomithi bameli i-constitution ayikho i-constitution ebatshela ukuthi abantu abayi-3 bayarecall ama-member of parliament without proper constitution ngoba into ayifanele iyenzeke ukuthi behambe kuma-structures e-party ma usuyarecall-a i-member e-parliament kuyahlalwa ama-structures wonke kuvunyelwana ukuthi lo muntu laye futhi lo muntu abizwe atshele ukuthi indaba yakhe yile eza arecall e-parliament.
Salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngumalinga lapha kule Johannesburg phuma elupani kwesikamabikwa isigodi. Basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela konke nabalaleli be-studio 7 ngithinge ngifake nje i-comment encane especially endabeni zakithi ezepolitiki yakithi eZimbabwe mina ngithi indaba kaChamisa lo Makhuphe abantu bakithi kabayekele ukugxekana kakhulu lo Thokozani Khuphe yebo uThokozani siyambona udlalezano kodwa naye uChamisa futhi udlalezano eG40 engikushoyo basakazi be-studio 7 ukuthi abantu bakithi abemathebele ndababulawa ngesikhathi bebulawela izihlobo ngesikhathi sombhuqazo igugrawundi abantu bakithi kabazifundise kulandela iparty yakomthwakazi ikhona iparty MRP iMthwakazi Republic Party kabalandele yona izokubakhulula kulolu hlupho abakuyulo ngithi phambili ngomthwakazi phambili vuka mthwakazi vuka.
Amazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantwana beNigeria abasebenza imisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni leminye imisebenzi enjalo libikwa seliqansile kulandela ukuvalwa kwezikolo ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ilizwe leCameroon selivumelane lelingumakhelwane le-Equatorial Guinea ukuthi akhulumisane ngokudweba umngcele osubangele ukulwisana kwamasotsha amazwe womabili. Amasotsha abikwa egcwele indawo yonke eBurundi kulandela ukuqaleka kukamongameli Pierre Nkurunziza obhubhe izolo. UNkurunziza ugule okwamalanga amabili waqaleka wahle wafa khonapho. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika.
onsundu owabulawa ngamapolisa uGeorge Floyd uze wabekwa izolo ngesikhathi kule nkulumo phezu komlayezo kamongameli Trump osola ukhulu oyetshengisela wafuqwa lipolisa wadabuka ikhanda. Kusehlakalo esibonakele kumabona kude umnumzana James Tubin oleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 wafuqwe ngelinye ipolisa watshayelela ngesiphundu wavuza igazi ngesikhathi inkulungwane zabantu zitshengisela emgwaqweni wedolobho leSalt Lake City ngokubulawa kukaFloyd. UTrump uthe uTubin wazitshayelela phansi ngabomu njalo wayefuna ukuphazamisa incingo zepolisa elamfuqayo. Lokhu kubangele abanye abebandla lama-Republicans elika-Trump ukuthi bamsole. Kambe konke lokhu okwenzakalayo kuzabangela na ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho lukamongameli oluzenziwa lonyaka ngenyanga kaLwezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi ukhulu lo uJoe Biden hayi ulokhele thuba lokuthi angathatha umbuso lo ekupheleni komnyaka lo ngoNovemba. Kungani nzisho njalo? Ngoba mbona ngathi itikiti likalo undoda kuqina okhona kathesi umongameli lingathi lilokhe kaliphumi kuhle. Angithi ungakhangela kona lamaviki adluleyo ube lokhe fosela ukuthi kakuvulwe akuvulwe akuvulwe izindawo kuvulwe izindawo. Nanka amapolisa akhe gijime ziyagxoba umuntu embulala. So kathesi sekuthunquzekile yonke into kuthunqa intuthu umhlaba wonke wona lo konaba abantu abathabanga sibili kakhulu. Sekuthethe
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe?
Ngibona ngathi sokuqabene sibili kakhulu ukuthi sokumphambanise lokhuyana kokuthi ambone. Yikho ke lo ukhulu uBiden bekumele ukuthi asebenzise khonokho ukuthi awine labantu abasha bona babaye babachize izinto laba ukuthi babone asebenzise lo neli. Mbona ngathi angalisebenzisa yena ule more advantage yokuthi angawina ama-election kulo president okhona okhona kathesi. Nxa ngikhangela yena uTrump ngibona ngathi kumchayile kakhulu ikakhulu one uchaywe yi-COVID-19 le esuke yamphambanisela itikiti lakhe leliyana ele-economy. Yikho ke angisaboni mina ukuthi nxa erunner for president urunner emi phezu kwani khona. Mbona ngathi kasela lutho mina lokhulumayo bethi sithi kuvulwe kwenzela ukuthi kuqalise i-economy. Nazi i-economy yakhona isiphinda futhi jaywa ngumlilo jaywa ngabantu lalamhlanje nje kuyatshona kulokhu kuthunqa kunjalo. Hayi mbona ngathi kumhambela kubi sibili kakhulu ukuthi angawina uzabe ngumuntu olenhlanhla enkulu kakhulu engazange ngiyibona. Mbona ngathi ikho lokho engubonayo umnumzana.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika bekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston e-Texas.
akagcibi uhlelo lwanamhlanje uthi isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Selikhuphuke ngabangamachumi amabili lasikhombisa 27 inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni ngesikhathi uhulumende esithi izikolo zizavulwa ekupheleni kwenyanga ezayo. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisa ngu-Chris Gandhi.